sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ziku-28 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ubelokho ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokho enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi se-dissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo, awachiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash.
Isikhulumeli salabo abathi sebexotshe umoyo, uMnumzana Mbonisi Gumbo, uthi umoyo wehluleke ukukhokhela, ngalokho sokumele kukhethwe umkhokheli omutsha.
Ube ngupresident we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusenguye ophethe.
Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuthi iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi.
Ungakhumbula ubaba lophethilizwe wathi ehlangene lezi nduna kulezi nto ezingu-2 azitshoyo, wathi uzazincedisa ngokuzirisosa, kuzaba ne-risosi. But singahlala sikhangele, akulalutho eseziluphiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ube ulokhe ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Lo mhlangano obukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezigoqela udaba lokhetho lweZimbabwe lodaba lwempi yakwele-DRC. Abebandla le-CCC bebekhangelele ukuzwa ukuthi SADC izacebisa na uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho kakutsha, ngoba abahlola lolu khetho bephansi kwenhlanganiso ye-SADC bathi aluqutshwanga ngemfanelo lolu khetho. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokhe enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni ngokwehluleka ukukhokhela. Ngomvulo amalunga la ayenze umhlangano lentatheli zindaba bazisa ukuba umoyo useqotshiwe esikhundleni. Kodwa sixoxe lo moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba walandula.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi se-dissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo, awachiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash. Ngizaphendula linkulumo ngikhangele incwadi ekamhla ka-30 July 2023 eyabhalwa uMbonisi Gumbo eyibhalela i-NEC. Uthi yena kuyangimangalisa ukuthi umdenda ofana nayo abahlale bonke kupanel bepresent ukuthi sebesidissolvile. Umugqa wencwadi yakhe ka-30 July 2023 uthi, "I want you to know that umdenda asomfana wami and I personally told him that I wasn't comfortable with him." Meaning ukuthi yena uMbonisi, njengoba esithi ukuthi ungumuntu okhuluma lami privately, wayechila ukuthi kasuthiseki ngomdenda. So ke umbuzo umzo wami oqale ngawobisela kubo sebehlale phansi bakhokhasa bathi bayasidissolva. Uqale nini ukuthemba lo mdenda athi yimi ngamthembi njalo incwadi nansi yakufakaza. Okwesibili kusemncwadi efana nayo uthi secondly, I am nobody in MRP. I am not in MRP groups. So umbuzo wami uyaqhubeka usithi nxa yena esithi usidissolvile, usidissolve ngubani ngoba kugwalo engilubalayo uyasho ukuthi yena kasolutho ku-MRP kanti nxa esayina le ncwadi uthi Elder Gumbo signing out. Njengoba ngishilo ukuthi abantu babengakholisanga ukudlala e-crash, asikwazi thina ukuthi umbonisi ngu-elder we-MRP ngoba sikhumbuli ngelinye ilanga kusiba le ndlela okuthiwa unikwa ngayo ubukhokheli bokuthi abe ngowama-elder. So sifisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi umbonisi Gumbo asomuntu ongamethemba ngoba kalaqiniso and ngokunjalo wazichazela lapho ukuthi kasomuntu ku-MRP. So usidissolve kungobani engubani akusethusi ke thina lokho.
Manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikwenzayo?
Thina njengebandla kasethuswa ngumlilo wamaphepha kumbe ngumnyama ongelampisi. Bazathi sesehlulekile thina njenge-leadership ngaliphi, angazi kumbe baphila kuphi umhlaba abangafuna ukusikompare ngama-elections eZimbabwe aranwa yizekhi bese besithi sehlulekile. Okokuqala sifisa abantu babekwazi ukuthi MRP njengebandla elingela donor elinganikwa imali ngama western countries njengabo TCCC labo ZANU PF singabantu abangela ama resources. Akula ndlela esasinga performa ngayo ama miracles kuma elections lawa ngoba yena umboni isigumbo uyakwazi ukuthi lokho i MRP yaqalisayo ayikaze ibe le sponsor. So ngokunjalo lonyaka njengoba izekhi khona ivele ZANU PF bakhuphukisa ama nominations ama MPs aya ku $1,000 bebecabanga ukuthi imali engaka sizoyithatha ngapi. Njalo okunye mfisa abantu babekwazi ukuthi iNational Executive Committee isebenza ngama reports avela kuma provinces ethu wonke. Akula report iNEC eyake yayithola eyayisiba ngumkhombandlela ukuthi ngohlelo lwama elections baplan enjani. Njalo nxa bethanda iqiniso bazachazela abantu ukuthi sililona kanye ibandla mina njengo president weparty kanye le National Executive Committee esingazange saba imposela ama candidates. Ama candidates wonke abawafakayo angu 72 ama councillors langu 3 ama MPs avela kibo as provincial structures. Thina kwethu sasekela khona lokhu akade bekwenzile.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele esikhulumeli salabo abathi sebexotshe umoyo umnumzana Mbonisi Gumbo yena othi umoyo uyazikhohlisa ukuthi elokhe ekhokhela ibandla le MRP.
Ya nanzelela ukuthi ube ngupresident we-MRP for 10 years. So okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president, kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku la malanga kuzovela kukhanye kuye ukuthi hhayi akuthenguye ophethe. Simnikile ithuba lakhe samsapota sayenza konke okusezendleni ukuthi ubukhokheli bakhe bube ngcono, kodwa-ke wehlulekile ukwenza into akufanele ukuthi azenze. Wayigcina e-abhuza thina, e-abhuza amalunga ebandla. Abanye baxotsha esenza ungazathi i-MRP ngeyakhe, MRP unkulunkulu wayo. So-ke thina njengamalunga sakubona kufanele ukuthi simise umsebenzi, simise ukuba ngumongameli webandla leMqakazi Republic Party. And leyo decision isekelwa ngamalunga ebandla se-Ireland, isekelwa ngamalunga ebandla se-United Kingdom, isekelwa ngamalunga ebandla se-South Africa, isekelwa ngamalunga ebandla akhonapha komqakazi kuwo wonke amaprovinsi kunye lasekotswana. Balutho abantu abamilayo sikhuluma sibenze nje okwenza ukuthi athi ele executive kodwa azithole kunguye okhuluma emanyuziphepheni, kunguye okhuluma ku-Studio 7. Waye bengamkhulumela o-chairman bakhe labo-secretary ko-information. Okwenza ukuthi abezikhulumela yikho okubonisayo ukuthi kasanguye ophethe, ngoba isikhathi sonke ngesikhathi sisamthanda kunguye osikhokhelayo bekuyithi ebesimkhulumela ubengazikhulumela.
lisebenzise indlela bani yokuthi limise ngoba isisekelo sombuso webandla sithini linxa ukuthi selifike kudaba olunje
okuqala yena ube ngumongameli in 2014 lapho saba khona le Congress mhla ka 11 January 2014 kuzofika namuhla isisekelo sebandla sikuvuma ukuthi abe ngupresident for 10 years kungayiwanga kuCongress. So okokuqala uvevelethi ephula yena umthetho. Okwesibili, ibandla lethu linikeza amalunga alo amandla ukuthi amalunga athathe izinqumo and amalunga asethethe isinqumo sokuthi bazakhetha kutsha ubukhokhelo obuzosibambela until next year lapho kuzoba khona Congress.
Enye inkokheli evumelana lenyathelo lelithetheyo leli ebiku-executive kamoyo ngobani?
Okunye engingakutsho ukuthi mina ngokwami ngingumbani bengikhona kwe-executive leyo kodwa yena umoyo sowaxotha amalunga amaningi awenesidale executive ubengela vice president lokho wasiyasipenda umangulube akakaze ariplace lokho wasiyasipenda ubaba uNdebele akakaza replace ubaba uNdebele obekade khona waresign ubengasekho ukuba national chairperson. So ama-decisions amaningi ubezithathela yena yedwa obekade ngu-secretary general uMamgoli ubekhona ku-press conference ube-attendile umhlangano.
So ngeyedwa oku-executive obekhona
ayikho kanti executive yakhona angithi abantu bakhona baseGoli bekuvele ubengasezi babe khona phela ku-press conference kobona baseGoli kodwa lokho akuthi bahambisana lalokho okwenziwa ngumoya abahambisani lakho.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphatha amandla sebandla le-MRP. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuba iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi ngoba lanamuhla izinduna ezikhokhela lolu hlelo azikabonakali ezigabeni eziningi. Umongameli Emerson Mnangagwa wapha izinduna umlando wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngalolu daba ngenjongo yokuthi lulungisiswe njalo kuhlawulwe labo abathintwa yilumbhuqazwe. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ese-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi abaningi abasuthiseki ngalolu hlelo.
Udaba lwegugurawundi eqinisweni yindaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi hlangene lezinduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa kuzaba le-resource. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe kungakabi lokhetho kube lama trainings but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli kodwa kuhlanganeni kwakhe lezinduna e-State House wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngombhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions kungakhethele kule uthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele eminyaka emingaki mbene sifa wayele eminyaka emingaki kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngitsho lolulodwa akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation akusela lamuntu osekhuluma ngakho kumbeni sebakhohlwa phela okuningi ungakhangela baya bekukhuluma bengibeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi ziza khompaseta abantu ababulalayo bababuyayo batshele izinduna ukuthini sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu so bona omabulala yibabanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zahamba ziyefoqa induna kufuze zitshele ukuthi hayi sile bhajethi engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba manje compile list but uma zona anti zisebenza ngani ngilokho ziyabe zikuthunyiwe. So uma zingakathunywa akukho ezingakwenza. Namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho. Ziyavumelana lakho khonoko, kodwa okuxakathekileyo ukuthi uma bulala phela onguyobathumayo ethi ukuthi madoda sengifake imali engaka, hamba ndiyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje. Kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo. So kunzima ukuthi namhlanje zehlala laye zithi lethe imali liyana, yena nguyokuza ukuthi yena abe nguyotsho ukuthi kumi njani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo ubengabambeki ecingweni. Umdwebi njalo engumgcini sihlalo wabenza imisebenzi yokuthokozisa uZulu iVisual Arts Association of Bulawayo umnumzana Owen Ncube ukhala ngokwethulwa kwemisebenzi yakhe ebisibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo usiyaphela ngomgqibelo ethi yikwephula amalungelo akhe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube nokufuthelana phakathi kukamaseko labasembusweni. Ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo yogugura hundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. Umaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. Umaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho esibukisa khona indawo kahulumende, kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Imisebenzi leyo kube lusizi ngoba alisenelisanga ukuthi ngiyibukise, bese ngiyifakile kwaJehova sibili amalanga athile. Ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-28 ngeThursday. Manje sebenjeni legalari lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery unkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kamaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngazilutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Papet Nico, Inspector Ngwe, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, kuluma la, maybe he's got the facts. I mean, I don't have the facts.
Umaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace nezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zemathebeleleni ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emmerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu, kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Arts Festival umnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Arts Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
IntwasA Arts Festival kuBulawayo izabe isenzakala khonapha kuBulawayo kususela namhlanje mhlaka 26 iziye phela mhlaka 30. Itimu yethu yalonyaka imagine it, experience it. Okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo siye sangathi ukuthwala nzima ngomkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi osebenza esigodleni seMelika eZimbabwe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko lemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eNational Art Gallery, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njengo manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp.
Njani yes ayizindaba yale cabinet ekhethwe lokho eloku ikhethwe izihlobo kufaka kwezikhundleni ukhetha abazala kufaka kwezikhundleni hayi cabinet liyakhanya ukuthi ngiyama crook bona abana abana abahlaba ku cabinet indaba bengamtsheli ukuthi hawu ndoda kanti wathatha abantu abakho wafaka ezikhundleni abazala abakho wafaka ezikhundleni kuhamba njani waye ungacabangela abanye abantu noma ungasasikhethelanga ukuthi ngapha emathebuleni kodwa khona ngapho kini phela abantu la kubaningi abafuna umsebenzi kuba phela abantu basemathebuleni sakwathi abazona kodwa khona ngapho kini phela awuboni ubuntu ukuthi lawo awufuni kudla wedwa hamba uthatha abantu abakho unika abafazi bakama amadegree amafeki hayi baba saceta usihloniphe manje saceta usihlomo sabatsiza zezimbabwe kambe usuku wakubona ngapho ukuthi umuntu azikhethela abantu abakhe efake ezikhundleni hayi la madegree lawo kwaba la madegree amadegree okuthengwa lawo vela nti baphila ngamadegree okuthengwa kona ngakho
studio 7 studio 7 salibonana balaleli la yonke umuntu okuleli khaya hayi bantu sikhathele izano izano into engala direction into esingasayifuniyo nje eZimbabwe igama elithi zano asisabafuni izano leqembu lakhe lonke labalandela umnangagwa iziyelele iziyelele sibili abantu bakithi esindebeleni sihlupheka kangaka manje sisemazweni siyahlupheka kodwa bona basavotela umnangagwa abasizwele abazali bethu sengani nje into kuthiwa zano yiyo engaphumi iphele kulelazwe iphume nje izano asisayifuni ngoba yila direction ayila ngqubekela phambili yasukumeza kakhulu manje umnangagwa sethethe ikhabhinethi wafaka abazukulu bakhe abantu abakhe abazawakhe sokusemzini wakhe phela lapha akuseyikhabhinethi kalizwe lonke minzalo yonke yasezimbabwe sokungumuzi wakhe asikhathele laba abantu
studio 7 studio 7 itshona njani okhulumayo ngumelusi dube bengicela kustudio 7 nxa kuyangizwa nalo ndoda wathi ngupanka naye ngupanka naye java lo kuthiwa ngumprofiti wamanga kayekele ukudlala ngonkulunkulu ayekele ukuqamba amanga mae ngoprezidenti wethu kayekele ukudlala ngonkulunkulu loo ndoda
salibonani studio 7 labalalela abahle ngizwa lapha kukhuluma ngezitabane nabafazi abathathanayo amadoda lawo njalo hayi ayikho into enjalo angiboni nto ukuthi unkulunkulu into enjenganale engayithokozile ngayijabulele le nto enjengale amela ngivumakale elizweni pho sonke masingathi asithathe nabafazi tumfazi lathi ndoda kungaba yini ngoba ibhayibhile isizalananilande kuyazalana njani umuntu engakhula ma umfazi kumele uhambe oyena kowesilisa silisa lathi owesifazane ngokunjalo ma sebethathana bona kodwa abafazi tumfazi lathi ndoda sokuyikuyini sokuyikuyini lokhu amela ngurhulumente ayevumeke njalo njalo laba basekhenda into enjenganale ayi angazi makhanda abo basuke becabange njani ngoba le nto ayikho nhle ayilunganga ngoba lona ibhayibhile ithi zalananilande kophuma njani abantwana kuyazalwa njani ma sesithathana sothatha nabafazi madoda lawo wodwa hayi le nto yobukhuluma endambelanga ayivumeli njalo ngisize ngalaba abakhanya beyithokozela ngimisizi labo 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 bantu abakhanya labo bethokoza uze umuntu ejamini mthanda amankazana la yenkazana yho idimoni leli lelo lidimoni namela belivumele nafisa le old yami yefika endleleni zabo lezo zitabane lezi idimoni lelo
Eh salibonani basakazi bakastudio 7 ngali njani lonke hayi mina ndokudana ngalo ndoda okuthiwa ngugawula lo ngiyamuzwa nje ethi yena inkomo ezincane amajongosi la kufanele ebotshwe nenkabi ezinkulu ukuze inkabi ezinkulu ziwafundise ukulima yazi ukuthi isaga sakhe lesi uyenza ingani uhlakaniphile engaboni ukuthi thina siyabona ngoba inkabi zakhe lezi ezinkulu okhala ngazo yizo inkabi esezibulele ilizwe yizinkabi ezobusela yizinkabi ezivele ezenza sihlala negangeni yizinkabi ezenza abantu befela ezindaweni abanye bedliwa zingwenya zinkabi zakhe zenzezithiwa ezindala so lapha ufuna ukusitshela ukuthi lezi ezincane zingabazodwa zizantshintsha okokwenza ukuze abantu bephile kahle so ngcono zihlanganiswe lalezi ezindala ukuze ezindala zizifundise ubusela ngoba ungahlanganisa inkomo ezingafohliwe zihlanganisele ezifohlayo vele ziyafohla zidla amabeli abantu so lezi ezincane nje sezihlanganiswe lezindala seziyafohla Yizwino twezi mbabu honke Ziusha ziuchie kungala lutu Kundusa hezi nezi nkabe zindana Nga zikotue zonki nkabe zineze zindana Na kukasari nkabe za zilima ngomkabe za sara kuna pa Yizwe zifundise futi nkabe zineze zwele unangako Unangako la wabali sila la yivewa hili sila futi Australian zimezi mbabu Nga zikuti la tisuzo wawe yini statuli zeletu Ili zwezi wikampan spegi lezi
Mao sadwonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula li audio mayingafundwa siyabezwa abantu bezanpf lokhu abahlala bechuta imisebenzi mnengi thina siyiswela siyacela ukuthi abaseduzane labo gawule labo chuma bebalande emzini bemaketha khona wonke umuntu oyabe ngwezanpf asihambeni siye kuthi sifuna umsebenzi sike sibone bazosiqhatsha yini angithi sebevotele sebehleli kodwa abantu bahlupheka esingakufisiyo ukuthi wonke umuntu ephile ngokuthengisa sifuna ukuthi abantu basebenze siphakameni ngobuningi sibalandeni abantu bezanpf besinikeza le misebenzi abayitshoyo ukuthi khona
siyabingelela emsakazweni siyabonga studio 7 ngithanda nje ukuphawula kancane ukuthi abantu bezimbabwe bazohlala bebaleka ezimbabwe besiyafuna imisebenzi emazweni bekhale ngokuthi idola lezimbabwe liyagugudeka izani akulalutho oluzalunga ezimbabwe as long as kusakusizano labo mnangagwa bona lapho abantu bezimbabwe akabephume lesisombululo sokuthi kungenziwa iplani bani ukuthi izani upf ikhitshwe embusweni kufakwe intando yeningi kuphela nje as long lokhu kungakatshintshi i-fight ezona leyo kuyona zonke lezi nkinga besinazo izokuthi iminyaka yonke idlule abantu besifa indlala abantwana bengasafundi bebhema inyawophe abanye bedliwa zingwenya besiyabo South Africa akusuze kutshintshe as long as vele izani ingaphumanga embusweni into akathekileyo ukuthi mawuhula kumele uzazi ukuthi uhlutshwe yini uze laphi lokho okuhluphayo amazimbabweni umkhuhlane abanawo bahlukunyezwa izanu as long izanu ingaphumanga izimbabwe izohlala isomo so amazimbabwe azame ukuthola isombulo sokukhipha izanu ngiyabonga
qum kuyashelela iqiniso nje lihle bantu bakithi ngakhuluma naphambilini ukuthi ke ungabona umuntu kuthange ungabona umuntu ezekhetha aba ifamily yakhe izimza roundela ucabanga ukuthi yena ifamily yakhe yona uyithemba kungakanani so nango ke umnengwa kwa uloke busy usefake lo rashwani yakhona lo naye umntana nomzukulu wakhe uloke gcwalisa abantu laphana ku cabinet yakhe ulokuzena ukabhila wagcine bulawa ngubani kanti ukabhila wagcine bulawa umntana wakhe so iproblem engikhanga nayo ukuthi ungabona uzosiba le short sighted ungasaboni ngakude ugcina usiba nenkinga ukuthi uthemba abafowenu uthemba abantu abakho ukuthi ukhohlwe ukuthi ukhethwe ngabantu kanti manje ukhulumelane ukuthi ukhethwe ngabantu wena usukhethe ifamily yakho so uhlupho nantu madoda asiluboneni hhayi kaqhubeke senza into yakhe ngoba ilizwe selibiza yena umusa wenkosi uzambona siyabonga thank you
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi uJekeja othiwa nguIshmael Chabalala oyebubi usinde ngomusa wenkosi ngemva kokugwazwa ngomkhonto ekhanda owephukela kukhakhayi bebanga intombi. Odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo benelise ukususa umkhonto lo ekhanda likaChabalala. Iphephandaba le lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuba ngumtshutshisi kahulumende u-Attorney General. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kube lo Attorney General owesifazane. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADAG owenzwe izolo ebulenjini ubulokhu ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhu enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama silazo njalo ngo-7:30 igama ngu-Chris Gande.